Lobanje uhulumende okulele phethe sitha amandla weBond Note alingana ledola lakweMelika ngolwesihlanu umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube uvule ngokusemthethweni igalaji elithengisa amafutha ezimoto emanama ngamadola eMelika kumbe irandi laseSouth Africa kuphela. Esethula umbiko wakhe umnumzana Ncube obengumhlonitshwa kulomkhosi uthe ukuvulwa kwaleli galaji kuveza obala ukuthi leZimbabwe livulile amathuba amabhizimusi phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kungenani lokuthi leli galaji lithatha ama-bond notes, uNcube uthe lizasiza uZulu kanye lenhlangothi zikahulumende.
Abathena sizabizwa kuthiwa yimanama livule okusemthethweni. Angifuna ukuzwa ukuthi kuzala namhlanje Dr. Hobe akula kuwele ngaphi ku-ambulance ikhona ifuwele nazi inywa lapha emanama.
Lo mcimbi obumuhle ilanga lonke uzobe wajikisa ngesikhathi imota seziqala ukuthela amafutha. Abatshayeli beyikobetshelwa kwakuqala ukuthi leli galaji kalisoze lamukela ama-bond notes. Abatshayeli bezimota iningi labo kungabathovisayo bebefike emadabuka kusa kuleli galaji belethemba lokuthi bazathela lawa mafutha asetholakala nzima kulezinsuku. Ihlekana labatshayeli bemchovo basuke bayacela umnumzana Ncube ukuthi angenele kulolu daba kodwa kubibethelayo kungaphezu kwamandla akhe. Siqhumane labanye besidla amalahle. Abathayeli labo abatshengisele ukukhonona kwabo ngokuvimba leli galaji ngezimota bagcine bethelelwa amafutha la nge-$2 yamabhondi ukuze basuke, kodwa imibiko esilayo iveza ukuthi abasaphindanga bathatha amabhondi kusukela khonapho. Ukansila kawadi 17 umnumzana Ephraim Nathi udule themba lokuthi ukuvula kwaleli galaji kuzathuthukisa isigaba semanama.
Abantu bebevula kwayi-black market beselling ipetroli ngamaprayizi angayisiwo. I-transport ibidura because ibikatshana. Abantu they could walk from here up to maybe Guyu ukuthi bethole i-transport. Sesibhedlela sesilesi kungenazelela nxa ipetroli ibilingekho, i-ambulance cannot move. It's a relief anyway. Abantu emathikini akhona lapha ewadi 17 lakuma-communities.
Umqondisi we-Topic Investments abanikazi bemanama service station umnumzana Tiseso Sibata uveze isizathu sokungamukela ama-bond notes.
Okwamanje asikafake price straight ngoba lapho esiyithenga khona thina siyithenga ngama-rands, so sisazama ukubona nxa siyithengisa ngamabhondi kumele sithengise malini kwenzela sikwanise ukubuyela siyewoda. So sisazama ukulungisisa intengo yangkhona kathesi, asikaphumile intengo e-right eyamabhondi esilayo kathesi nge-US dollar isidola 40 ilitha ipetrol, then ngama-rands ngabo 20 rands.
Iningi labathengisayo kulezi nsuku alisamukela ama-bond notes osekudala ukuthi iningi lezisebenzi kuleli lithi selifuna ukuhola idola leMelika. Amandla e-bond note aqhubekela phambili esiwa mihla ngemihla lapho kuqhathaniswa ledola lakweMelika. Ukusilela kwempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota kuqhubekela phambili loba nje uhulumende phethe sithi kuzalunga. Ngimele iStudio 7 ngisemanama ng-Albert Ncube.